Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulu kandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlazi ku 14 Nhlolanja 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le-CCC limangalele emthethwandaba ikhomishini yezokhetho e-ZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokususa abantu okwenziwe yi-ZEC abedlula inkulungwane ezifika phose amakhulu amabili 170,000 kuzigaba zabo besiwa kwezinye.
Yes, kuzenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number two, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala nezinye zisebenzi ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngenxa yokungayi emsebenzini.
Sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana.
Inhlanganiso efuna ukuxotsha izizalwane zabo amanye amazwe kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow ngomgqibelo lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza.
Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabanga ukuthi bungabe buyibo buncede kakhulu.
Uhulumende wele Melika uthi ele-Russia lilakho ukuhlasela ele-Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kulumatha impi yomhlaba. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Ibandla le-Citizens Coalition for Change limangalele emthethwandaba ikhomishini yezokhetho e-ZEC ngodaba lwamabizo abantu abaningi okuthiwa bahlala indlunye lokuguqula imingcele yezabelo zokuvota okungekho emthethweni okuthiwa kuyenzwe i-ZEC. Kubikwa kulabantu abedlula phose amakhulu amabili 170,000 abasuswe kuzigaba zabo basiwa kwezinye. Leli bandla lithi lizenza umhlangano lentatheli zindaba lamuhla lisethula ubufakazi obukhomba ukungaqhubi kuhle umsebenzi okuthiwa kwenziwa yi-ZEC. Inhlanganiso ekhuthaza umbuso okhululekileyo e-Timpachedu yiyo eyenze uphenyo oluveze ukuthi kulezabelo eziqunyiweyo ezinye zahlanganiswa njalo kwatholakala amabizo abantu abedlula amachumi amahlanu bevela ku-adresi inye. Nxa lokhu kuliqiniso akukho emthethweni. Kodwa yona i-ZEC yethule umbiko izolo isithi uphenyo lolu aluqondanga. I-ZEC ithi uluhlu lokuvota luhlezi lulolongwa kususwa amabizo abantu ababe bebhubhile labanye ababe besuke kwezinye izigaba okwenza kube nzima ukuthi umuntu athi uluhlu olukhona aluqondanga. Kodwa inhlanganiso ye-Timpachedu ithi i-ZEC kumele yethule ubufakazi bokuthi uphenyo lwayo alusoqiniso kulokukhuluma nje mahlayana. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-Citizens Coalition for Change, umnumzana Gift Ostalo Sesiziba, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Thina njengebandla le-Citizens Coalition for Change sakhuluma ukubana i-by-election leli siyisebenzisa njengohlelo lokuyatesta i-capacity yeZimbabwe Electoral Commission ukuholda ama-elections a-free, fair and credible. Njengoba sesifake ama-experts ethu ukuthi ekhangele i-voters roll, kube indaba etshengisa ukuthi kule problem, kulo hlupho kundaba ye-voters roll. So siza-addressa salapho esiyabe sesiqedile khona ukukhangela nokuthi ama-experts esiphe konke esikutholileyo so far mayelana le-voters roll ukuze siyenze konke okungaphansi kwethu okuhlanganisela okulandela. Okokuqala, yes, kuzayenza indaba zokuya amakhosi kuze kulungise indaba ye-voters roll. Number two, indaba yokusebenzisa ke umthetho welizwe lelungelo lethu lokutshengisela ukuze elizweni leZimbabwe kube lama-reform. Njengoba sahlala sikhuluma ukubana kuma-7 key reforms esiwadimandayo kule ndaba ye-voters roll, kule ndaba yokutransmitwa kwama-results, kule ndaba e-transition, lamanye ama-reforms esiwakhulumayo. So lokhu okwenzakala ku-by-election kuyasitshengisela ukubana i-ZEC ifanele iprove beyond reasonable doubt ukuthi ile capacity yoku conduct ama elections are free and fair.
Umnumzana Gift ostalo sesiziba umsekeli wesikhulumeli sebandla le Citizens Coalition for Change ubekhuluma ecingweni le Studio 7 eseHarare.
Asambeni madoda siyovota.
Inhlanganiso ezimbalwa ziqhubeka zisithi zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zikahulumende ezamiswa umsebenzi nguhulumende ngokungayi emsebenzini. Inhlanganiso yabongi yeZimbabwe Nurses Association, inhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions leyamabhanga eyezibhawu sezithe zisekela amatitshala lezinye izisebenzi zemfundo ezamiswa umsebenzi okunyanga ezintathu zingaholi. Izolo umphathintambo wezemfundo yeprimary lesecondary onguye owamisa umsebenzi amatitshala unkosikazi Evelyn Ndlovu ubekhangelelwe ukukhuluma emsakazweni weSky's Metro kodwa waxolisa ukuthi kaseyi kubuyenelisa ukuzoxoxa kuhlelo oluthiwa asakhane. Imizamo yokukhuluma lo nkosikazi Ndlovu yehlule kodwa senelise ukuxoxa lo wake walwela ilungelo lamatitshala umnumzana Decent Collins Bajila ongumunye wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo.
Udaba lokuthi amatitshala semisiwe umsebenzi wenyanga ezintathu lubuhlungu kakhulu ngoba sivele sikhuluma ngokuthi wona amatitshala lawo abevele emalutshwana abengenele ukuthi izikolo befundisa abantwana abeneleyo kube lalokho bekuthiwa i-student teacher ratio kade sivele siphezulu kakhulu ngoba amatitsha amalutshwane. Nxa wona lawo amalutshwane sephinde amiswa futhi kutsho ukuthi kuza kuba lezikhexe eziningi kakhulu, njalo akula muntu ongafuna ukuthi agijime ukuyavala lezo zikhexe ezivala ngoba esazi ukuthi umnikazi waleso sikhexe ucotshelwe ukuthi ubesala ukuhola imali engasiziyo. Lokhu kutsho ukuthi abantwana yiba bazahlukumuzeka kakhulu ngoba ngemva kokuthi izikolo zivalwe okwesikhathi eside ngenxa yengculaza ye-COVID-19 kuzaba khona futhi lokuthi bengayenelisi ukufunda ngoba ababalisi babo bemisiwe. Lokhu kuyikubisela abantwana emuva kakhulu, njalo njengabazali sizwa silokudana besilezifiso zokuthi ngabe kakwenzakali ngendlela osekwenzakale ngayo.
Yena uhulumende ubona ngani ethathe inyathelo bani nxa kuyikuthi amatitshala awayi emsebenzini, kuyini kade kumele akwenze?
Umqondo wokuthi ababalisi bemise umsebenzi ngemva kwesenzwa kade sebesenzile sokungabuyeli emsebenzini ngenxa yokuthi imali abayiholayo ayibenelisi, lo bekungumqondo omubi kakhulu ngoba kuyazakala ukuthi izizathu bani ezenze ukuthi ababalisi bengabuyeli emsebenzini. Izizathu zokuthi imali abayiholayo yincinyane. Okade kufuze kwenziwe ukuthi uhulumende ahlale labo phansi abameli bezisebenzi, abameli bababalisi, kuvunyelwane ukuthi kuzaholiswana njani. Njalo uhulumende sokumele ukuthi aqalise khathesi ukube exoxisana labo ababalisi ngokubaholisa imali mhlawumbe yaphandle kwamazwe. Nxa ebaholisa imali yakuleli, imali yakhona ibekwe ngesilinganiso sokuthi intengo yokuthenga imali yaphandle kwelizwe imi njani ngaleso sikhathi. Ngoba ukuthi abantu bengathi imali esiyihola incane bese bexotsha umsebenzi, lokho wana kukho emthethweni, two vela kulunganga kufanelanga umsebenzi, three kudala ukuthi kuswelakale lokho okuthiwa yi-instability at the workplace, kube le instability ngokuphela ingekho istability. Into esiyifisayo yikuthi emaklasini nxa kufundwa akufundwe kuqeda item lonke amatitsha ekhona kungabi khona uwethuselwa. Yikuhulumende bekumele ukuthi ngabe uhlale phansi le nkokheli zababalisi wabaholisa imali asitshonge ukuthi abaholise yonke nale abantu bayayifuna, kodwa kahlangane labo nganeno bazuze labo imali enelisa ukuthi baphile. Ngobuduba ababalisi abahlangana lalo ngolokuthi bona baphila ngokufundisa, kodwa imali abayiholayo ayenelisi ukuthi bebhadalele abantu babizikolo ukuze labantu babo benelise ukuthi babe le-access yeservice yena leyo ephiwa ngabazali babo.
Umnumzana Decent Collins Bajila ngowake walwela ilungelo lamatitshala engomunye njalo wabazali abakhathazeke ngokwenzakalayo kwezemfundo. inhlanganiso efuna ukuxosha izivalwanisa kwamanye amazwe ezihlala kwele South Africa e-Operation Dudula ivinjiwe ngamapholisa ukwenza ubudlwangudlwangu edolobheni le-Hillbrow lapho kade ifuna ukuhlukuluza abokuza ngomgqibelo. Linhlanganiso isike yafika emadolobheni ambalwa kwele South Africa abalisa i-Orange Grove, Tefontein, Soweto, Beria lamanye ikhuthaza izizalwanisa kwamanye amazwe ukuthi zisuke kulelo lizwe. Ngomgqibelo linhlanganiso ibise Hillbrow leBeria lapho okuhlala khona abavela eZimbabwe abaningi kakhulu. Sixoxele sisalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ye mina engikubonileyo baba Gande ngibone ividiyo lapha kade bese Hillbrow belomkhokheli wabo kuthiwa nguNhlanhla Lux oweSoweto ngiyokhokhela iSoweto Dudula. So ke bangene eHillbrow laphana kwazokuba ke le ntatheli izindaba ebibuza ukuthi khona kuhamba njani. Watsho ke yena ke uLux ukuthi bona they are reclaiming idolobho labo iHillbrow bayahamba emigwaqweni njalo bona nxa ama buildings wonke izakhiwe zilaphana nxa befuna ukungena ema toilet akumelanga kube lomuntu obastopayo. Angeke kuthiwe ama building angawo ama foreigners bona bekhona ke abanikazi. Njalo uthe yena bona ukubathe bembuza ngokuthi ukuthula uya ku maintain kanjani wathi hayi bona ngabantu abale discipline. So ngabantu ababamba umthetho uthe abantu abangaphansi kwakhe babambe umthetho. Yikho engikubonileyo ngikubona sokuphuma kuvideo kodwa bekuvele kwaphuma isimemezelo sakho.
Sizwa kuthiwa amapholisa akhanya lawo abekhona eduze labantu laba okungakubangela ukuthi kungabi lodlakela. Ubona kuyikho yini?
Okungabe kubangela ukuthi kungabi lodlakela impendulo yakho ngicabanga ukuthi nzima ukuyitsho ngoba amapholisa kuleli lizwe abenelisi ukuthi kuthe bangamisa udlakela nxa abantu belufuna. Ngicabanga ukuthi bona laba be-Operation Dudula abakafiki kusibanga sokuthi benze udlakela. Ungathi nje basese ku-stage lesana esokumobilize ukuthi basagoqoza imbiza yabo ukuthi ingakafiki lapho ebila khona. Ubukhona bamapholisa yebo ngabe buncede kodwa kangicabangi ukuthi bungabe kuyibo buncede kakhulu. Kungabe kuyikuthi bona ngokwabo basafuna ukuqala bawine inhliziyo zabantu ukuthi bathole usekelo bengakafiki ku-stage esizaba sibi nxa ngekukhangela.
Manje ngokubona kwakho ubona ngani udaba lolu luzaphela njani? Kumbe sizabona kwelinye ilanga kulumatha sibili ubudlwangudlwangu obunjengalobu esake sabubona kumnyaka edluleyo?
Ye hayi, ukuphela kwakho kuyinto lokhu kuyakhona phana ebubini bakho. Kulokhe nje njengoba nje ngisitsho ukuthi kuyinto elokhe ikhula kancane ilokhu ithelelwa amanzi iyathelezelwa ilokhu ikhula. Okuyisimanga yikuthi uthola ama-platform abakhuluma kuwo kuma-radio. Ngike ngamlalela umkhokheli wabo nikwe 2 hours kulokuzeni kube khuluma ku-Power FM. Ngizibuza ukuthi ezwakala ukuthi ngumuntu ophehla udlame bazabe bemazi belaye amapholisa lokho bemekele khuluma labantu. Abanye baze bathi bona hayi khulumani bisani isikhwama silifakele imali ngoba umsebenzi eliwenzayo umuhle. So ke into le lapha yakhona iya lapho kubi khona.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube isizalane seZimbabwe esihlala kwele South Africa. Ugatsha lwezempilakahle lubika ukuba akula muntu obulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo, kodwa kulabantu abafika phose 100, 82 ababanjwe igciwane le-coronavirus. inani labahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvimba iCoronavirus selehle lafika kunkulungwane phose ezimbili 1940 kuthi abahlabe esibili bafika phose inkulungwane ezimbili 1731 kuthi abahlatshwe esithathu bedlula kancane amakhulu ayisithupha 607.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe. This is wasiphuma e Voice of America at Washington DC.
Uba manje ngesikhangelo esiphuthumayo vela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leChronicle lodaba lokuthi inkampani kaloliwe ithwale izithandani zisuka kobulawayo ngesitimela samalahla zayafika eFig Tree izolo ngenhloso yokunanza usuku lwezithandani olweValentine's Day olunanzwa lamuhla emhlabeni jikelele. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi idolobho leKwekwe alila ngitsho imota eyodwa ecitha umlilo. Leli dolobho libikwa lithembe imota yenkampani emba iFerrochrome eZimasco. Okwamanje ngesikhangelo ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Amasotsha akwele mali amabili abikwa edutshulwe abhubha ngabacatshangelwa ukuthi ngamalwa icatsha ohlobo lwesimuslim ayedlulisa amalawulo. Iqembu lenguqu yeMelika eleLos Angeles Rams lingqikilane lele Cincinnati Bengals emdlalweni omkhulu weSuper Bowl olandelwa zinkulungwane zenkulungwane zabantu lapho okuhlabele khona abaculi abambalwa bomculo weHip Hop ababalisa uDr. Dre, Kendrick Lamar, Snoop Dogg noMary J. Blige. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko olisithumele yona ngeWhatsApp.
Hey, livuka njani kuStudio 7? Livuka njani mthokazi omuhle? Ngelami igama nguAdolf Shaba. Hey, mina ngithanda ukukhala ngalo hulumeni wakithi, lo hulumeni wamasela, lo hulumeni wezano lo. Kambe isikolo ziyavulwa, abantwana bayafundi after isikhathi eside sichithiwe ngenxa yeCOVID-19. Manje akula matitsha esikolweni, njalo ngeke sithole amatitsha. Amatitsha ayideserva iholo elingcono. Sokulihlazo leyo ukuthi amatitsha aya umuntu uyafundisa abe ngutitsha esebenze kugovernment okwesikhathi eside kweminyaka eminingi. Uthola ukuthi amatitsha akanazindlu, ayarenta, aphila nzima. Lokhu lihlazo elikhulu. Ngiyazibuza kuyo wonke umuntu mayibuke ilizwe linjalo, ikakhulu laba basekhaya bazilokhu besathanda izane bethi idiphe idiphe. Angazi ukuthi basafisani, bafiselani ikusasa labantwana, ikusasa leZimbabwe. Amanye ngilethemba lokuthi umuntu opheleleyo lezikwanileyo, abantu abahlulwe kubusa ilizwe ibona into abayaziyo ikutshontsha kuphela, belutha yonke into behambisa emazweni ukuthi bona banothi. Babulalela abantu khona lokuthi bona nje bebetshontsha, akothi isikhathi sabo siphelile manje, isikhathi sabo siphelile, zibaliwe izuku zabo njengezikanebukhadineza.
Studio 7, ngiyabulisa emagombeni amane lapho kulesizwe sikamthakazi khona. Okulesizwe esiyazi into esiyifunayo, sizwe esikhokelelwa ngumqondisi. Ngibe sentingisela amagama kumafa abe phathe e-Triple C le. Ethi baba mafa akukhulume naye uChamisa, kukhulume naye mpeleke laye lapha ezavotelwa abantu basesindebeleni ke bahloniphe. Eye lokuthatha abantu abazabuya esindebeleni lapha kuthiwa ngumkhansela, kuthiwa nguminista, ebeleke etshela abantwana ethi mpimbira mpimbira. Akubuye umuntu oyazi isintu. UChamisa laye engabe lengqondo eyabona laba ababusayo, abomgabe lalaba ababusayo laba abangakhulunywa ngamabizo ontaba kayidiliki omnangagwa bakhona lapo. UChamisa ukuzinuka amakhwapha, uzinuka amakhwapha ongathathi ilizwe ulise Mpumalanga. Ma ungabe uvotele isizwe obekwazi ukuthi uvotele isizwe seZimbabwe, hhayi lokuthi uzothatha umuntu ozothi mpimbira mpimbira esindebeleni lapha, sikufuni lokho. Akuzame ume nje ulungisise into zabo manje kusese manje. Ya abantu bakho labo wena laba bathi mpimbira labo hayi asibafundi. Busilizwe awungavoterwa ubusilizwe ube indoda. Indoda ngoba bathu leloya ngoba leloya elifundile. Ongazwafana nalaba bathi takaitora neropa waitora ngeropa zakhuluma kuyo.
Ah sanibonani sanibonani basakaza bashi basakaza bathandekayo. Ah bomdala untungamini nabo crazy njani kona hapo badala bethu. Hayi thina siyaphila. Yebo engingathanda ukukhuluma okuningi kodwa nje bengithanda ukuthi nami ngiphawule okuncane ukuthi kunalaba abantu abathi ushamisa ushamisa dala ebusa ibulawayo so wehluleke ukuyivusa. Hayi bakithi umuntu lwani ubezayivusa njani ebulawayo? Imali kufanele ayiphiwe igovernment kodwa igovernment yangona ilwa layo so imali yokuthi avuse ibulawayo ubezayithatha ngaphi leyo government okuyofanele mnike imali isilwa layo yakunanzelela maye ngazibusa yena kube nguye imali esilawulwa ezandleni zakhe. At least ngayivusa singivoteleni isibuo omunye lomunye ukhetha lapho othanda khona kodwa mina ngokwami zongivotela.
Salibonani salibonani kustudio 7 hayi umaphosa okhulumayo esigabeni sakwamndolwane kwamakhulela. Hayi siyabonga bakithi siyabonga khula kwasaza siphathe izindaba. Ah benizicile manje kulabantu abathanda ukucomplaina lapha bethi ama voice note abo akaphumele emoyeni. Hayi ngicela lilale inqaba kithi ngoba azaphuma azaphuma abantu baningi abantu baningi lokwana sonke singathuna mpela siyicomplainele ukuthi hayi kungaphuma ma asizwakalini hayi baningi abantu azaphuma sibekezele abasazi bethu basebenza kahle kakhulu. Hayi siyabonga bakithi sizwa abantu balokhu bekhala bakithi ngokungavoti bakithi angazi nami benizicile ukuthi abantu bakithi beke bethi uma bekhuluma ubekele ukuthi lokho bethu umqondisi uzaphu uCCC obanda kobani ngabalizani ngoba izani uvela ukukhuluma ngayo ngoba vele yisincinezeleyo abantu kufuze bakithi sike sizame ukuthi sihlanganeni sivoteleni opposition party kanje eyayivele yaziyo iCCC sikhipheni izalo sikobona sesiyikhiphile ngoba lathi sinje umqondisi asothi siyabazonda kubasiza ukuthi bathini bonke labo zaphu siyabazwa ngabantu bakithi abantu bakithi kakhulu aba kodwa uma ungakhangela manje amameya kobulawayo uzibothisi ayenamhlobo ihlalisa wonke umuntu bathi babala amameya bangathola kwizibongo zonke eza komthwakazi zonke la magama khona izompela yesigama esiwakomthwakazi kodwa uthola ukuthi abantu bafuna bona ukubamba okwabo umthwakazi angeze ephumelele bakithi engaqalanga la umthwakazi ibaqale manje bafanele ukuthi la maye bathi bona bavoti balahla abantu bathule ukuthi begqugquzele phela abantu bevotela kumbe iCCC abakwezi bekubona-ke lapho sebevotela ukhetho lokuzeni lokuba umongameli. So siyacela bakithi gqubezayana ukuthi sike sizame sikhipheni iphoyizeni eyizane. Siyacela bakithi ukuthi abantu beyekele nje lokho bethi umqondisi usilethele ukukhanya. Siyabona lathi usilethele ukukhanya kodwa ukukhanya kakahlala abanye abantu labo ochamisa sinothing. Sala sikhuluma ukuthi lingabhendi abantu ngebrush eyi-1. Uma izane yasiphatha umuntu ephethe eyishona uchamisa eyishona sowuthi uchamisa inhliziyo yakhe ifale kade yabo umgabe labo lokuzela ukuthi abantu basempumalanga basempumalanga. Hhayi bakithi asike sikhiphe ingqondo zabantu basempumalanga. Sike sibuhlanze sibe seziyi-1 siyakhena iZimbabwe yethu enhle imizwe elihle. Siyabonga bakithi. Amen.
Salibonani salibonani lonke kustudio 7 siyaphila. Into esiyiphelala besikola into eyi-1 kawulelo adala ukuthi ekeme ukuphawula akake emelike limbeke eceleni ngale kelebeceleni njalo futhi okunye limthethe zama ukuhlonipha abantu bangaphi bakwamthakazi besindebeleni besintwini zama ukubahlonipha kakhulu bangabantu bayaphila nabo baphepha umuntu engathi ngoba yena bemnike change ngalena emashoneni esecabandayo lathi zonke siyayithola i-change le asiyitholi thina le change abamnikezayo njengoba kazama umuntu enjani ke esihlonipho esihloniphe singabantu siyaphila ya and abantu futhi okunye kwesiyomele bakwenza abazama umuntu bevotele ini MRP yomqondisi bebesuke ebantwini la abahlukumeza abantu bempumalanga labo abantu abangelangqondo abangacabangeli abanye abantu ya thina sifuna ukuphuma vele kibo kasibafuni labantu bempumalanga ngoba basicabange abasenzi babo
sorry ukuphinda. ukusola uGawule nokusola uJonathan Moyo ophethe impofu veyandi understand bayeleni bezimali ababulala ngamuntu bakhuluma kuphela bayelingasola ababulala abantu ye besola abantu abakhuluma kuphela uJonathan ngoba kazimali uRoma uGawule ngoba uyakhuluma akabulala ngamuntu uRoma ophethe impofu laye ngoba uyakhuluma uyasetshenzisa simple as that so bayeleni bezimali mina abantu bakithi abazimali danya ba ngihambisana labo she ngoba ukuthi kuze kusweleke lo one ukuthi uthole imali hayi hayi akusoqiniso lokho yebo akula nto abangayenza vele bekhompa akula but labo ukuthi bezimali kurayithi
sanibonana emsakazweni siyabonga kakhulu ukusebenzela isiphathele wona lonke nje lisebenza lapha kustudio 7 akuqhubeke nje kunjalo siyabonga kakhulu ukuthi ngelinye ilanga mithi singakhuluma sokuzwakele amazwi eclass ele siwakhuluma njalo nje namhlanje nami bengizama ukuthi ngiprocess efanele endaweni MRP MRP ngicabanga ukuthi ilo mthelela omkhulu kakhulu ngabe mathele ngizwa ukuthi ingane eziningi azange zikhambe kuyo-register vote kahle kahle abaningi base bangena kwe-MRP ngoba bebakhankasele kakhulu benethemba lokuthi mhlawumbe bazobakhulula kade bebone indawo yemathebeleni ithindezelwa konke lokho kuyiqiniso nanoma ngibame kubona lokho ayikho into ekhona akulamfundo akula imigwaqo infrastructure yonke ayikho akunamanzi nje hhayi libe yiqiniso kodwa into engisuka ngathi asiboni ngasolinye naye MRP yakumqondisi ukuthi bona bafuna ukukhulumela ukuthatha uhlangothi lokuthi sifuna ukuthi sidonselane singamabantu bakamthwakazi kuphela sikhethana ngezizwe nangohlaka ikatiye sasolana lo mbuso wasiphethekisayo namanje owuphethwe ngoRobert Mugabe nalo kuxhasa abantu ngohlaka njengamanje amandebeli lamashona abazwani labelungu abazwani ngaye le ndaba so besifuna ukuthi sithole umuntu ongasiba amandla sonke sikhulumisane umlodwa sibe yinto eyodwa so kahle kahle i-MRP yiyo ebenomthelela ukuthi ingane eziningi ngaphi emathebeleni akuzange ukuthi ziyirejista ngoba bona bazithethe iqeda lapho abasakwazi ukuyabona kukhetho angazi nokuthi bona bayiphathi enjani ukuthi bayini kahle kahle mina ngibonani bazokuphazamisa iphathi le-SCCP ngoba bahleli sonke isikhathi abakhuluma khona bathi ye izanu PF le-MTC angazi xa ke bayibona ibusanini leyo-MTC bayi-opposition egxeka any opposition sengicabanga ukuthi labo bafani bayizanu vele kahle kahle avele i-MRP angisayiboni ngemsebenzi wawuthi ngowani izophazamisa njengabo labo omonzora nabothokozane ekhuphi okunye nje kokugcina ngizama ukuthi ngibongele ubhuti obekhuluma ngendaba zamateacher ukuthi awekho isikolo asisekho kwelakithi lizwe lakithi sikhula thina beliphethe yonke into ezemfundo bezikhona ukudla bekukhona wonke umuntu uhamba ama-Afrika wonke ade sebenza la eZimbabwe ngoba konke bekukhona njengamanje amaZimbabwe uyagcwela i-Afrika yonke ahlupheka beshile izwe labo elinonilela yonke le nto so imfundo yakhona lapho ezilonge usaphethe le ihulumeni ekhona iyogcina ingekho sidalwa ngento ethiwa yimfundo ukuthisha ngeke lisaba khona la ngoba kukhothisha ongasebenza ngakho uthisha beqakatheke kakhulu nasikhulusifunda sesaba fana besikolo njengamanje uthisha uyini ngoba imali eholiswa yile ihulumeni ekhona ayikho sidalwa asazi ukuthi lizwe leli liyoze lilamuleke nini ngoba amazimbabweni akhona omele ancedisane ayalwisana wodwa ngama-opposition bebafuna ukuholelwa imali yizanu uma ufuna ukwenzani bedukisa abantu kodwa mna ngithi abantu babe ngabambana sibe munye sonke sihambe siyovota sivotele i-CCC le yabo-Nelson Shamisa eliyi-MTC utshintsho luzoba khona nanoma ngubani bazosho ngelinye ilanga abantu ukuthi ilizwe leli vele beliyi-best in Africa baze liphethwe kude selishintshwe kulezi zandla ezimbi ezikhona
lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le studio 7 elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kweze Melika, uhulumende wele Melika uthi ele Russia lilakho ukuhlasela ele Ukraine ngasiphi isikhathi okungagcina kubhubha inkulungwane lenkulungwane zabantu. Ngalokho uhulumende wele Melika uthi izizalwane zele Melika ezikwele Ukraine kumele zisuke ngokuthetha. UBiden izolo uxoxisane lo mongameli Volodymyr Zelensky wakwele Ukraine ngodaba lolu. Sixoxelo landela izombusazwe wakwele Melika umnumzana Jerry Twala Jackson ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kwenzakala esikubonayo lapha kubona kude la kumaphephandaba mbona ngathi impi sengavuka noma yinini lapha ngakho ke ilizwekazi lasemelika mbona ngathi lenza kahle nxa lithi abantu abaphume khona ngale nxa kwethu bakhona ngale ngoba akwazi okungenzeka laphayana.
Khona ukwenza kukamongameli Joe Biden kudaba lolo lona lolo lwe-Ukraine le-Russia ukubona njani ubona
ngani uyenza kahle na kumbe uyehluleka ukuthi ngangomunye ofana lo Trump ngakungela daba lona lona
nxa uzokusiza lolu daba ke lo lezenzo zika mongameli uBiden ngona ngathi kakulunganga ukuthi sithi mhlawumbe uwehlulekile kumbe sithi mhlawumbe wenza kahle iqiniso ukuthi kanti yona vele imelika iyabidingani ezintweni zamanye amazwe ngakho ke ngibona ngathi uwehluleka wehlulekile impela kodwa ngiphinde futhi ngithi akehlulekanga ngoba vele imelika akufanelanga ingenele indaba zamanye amazwe
umnumzana Jerry Twala Jackson olandela ezombusazwe welemelika silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.